ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela emweni ngenjabulo ngesonto mhlaka 22 kuNtulikazi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Namo yomunyika muno urova, namo yomunyika muno kushaya chokudya, namo yomunyika muno kushaya mari. Asi zvine musikiro wazo, zvine mumiriri wazo vamunangagwa. Ndo tateguru wenamo.
Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ukhuthaze uZulu weGweru namuhla ukuthi avote ngobunengi ngeviki ezayo kukhitshwe iZANU-PF embusweni.
Amakidnisa akasebenzi ngendlela kancane, so amdinga ukuthiwa yi-hemodialysis koBulawayo isuka ePlumlee twice a week. Lokhu kutho ukuthi inganikwa even i-diet enzima kalokuthi ayikwaniseki.
Sixoxa lowesilisa obulawa yizinso odinga uncedo lwemali efika ku-25,000 ukuze aye kwelatshwa kwele India. Siqhubeka njalo sixoxa labancintisa kukhetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uqhubeke ngemihlangano yakhe yokukhankasela ukhetho namuhla. UChamisa obeseGweru lapho abuthanise khona inkulungwane lenkulungwane zabantu. UChamisa ukhuthaze uZulu ukuthi ayevota ngobunengi kukhetho osolusalelwe yiviki kuphela ukuthi lwenziwe. Wengeze wathi indubo zonke ezikhona elizweni ezigoqela ukusilela kwemsebenzi lokusilela kwemali emabhanga zibangelwa ukwehluleka ukubusa kuhle kukamongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF. Ngokunjalo uChamisa uthe uZulu kumele avotele yena lamanye amalunga e-MDC Alliance ukuze kukhitshwe iZANU-PF embusweni.
38 years we Mnangagwa ndi waizevezera vamugabe kuti endai nekoko ngatirovere papa ngatibene papa maakuda kuramba mudhara nhasi unoima ifamba naye sei munhu akamunyengera ndiani ndiwe ngwena waimunyengera nachiwenga maakuda kutiza mudhara wenyu momukupira kwandiri ndimi maiti mudhara driva nepapa iwe Mnangagwa uri windi iwe chiwenga ndiwakanga uri conductor muchinyora matickets mese pamaibira vanhu maiba mese pamaireroa nemamaireroa mese maakuda kuuya nhasi moda kundidherera nokuti tsvangirai hapo manje majaira hamulume izambambachisa.
Umnumzana Nelson Chamisa lapho ekhuluma emhlanganweni awenzele eGweru lamhlanje esithi indubo zonke ezikhona elizweni zibangelwa ngubaba uMnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF. Abancintisa kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende labo bebephatheke ngemikhankaso yabo endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Omunye wabo ngumnumzana Jabulani Khadebe omanyano we-MDC Alliance njalo odinga ukumela isigaba seNkayi South edale lephalamende.
UZulu wonke weNkayi abavotele uJabulani Khadebe, yinzalo yabo, uphuma khona lapho eduzane eGuwe, yikho lapho azalelwa khona, wakhulela khona, wafunda khona ugrade 1 lo 2 watransfer waya koBulawayo. Umuntu okwazi kakhulu ukuthi ukusebenzela abantu bakibo kuyinto enjani. Izasebenza kakhulu not njengomkhokheli but njengesithunywa sabantu bakithi.
Kungani uzibona ulungele ukumela abantu beNkayi?
ngiphelwe ngabantu bakithi ngoba behlala bengibona ngisenza ama projects under iJoshua Nkomo Foundation ilizwe lonke leli jikelele. Basebe ngicela ukuthi khona umntwana wakithi sicela ukuthi uzoyincedisa kithi enkayi njengoba ukwazi ukuthi lapha komnyama bandile. So kuthe ngo-2013 ngihlala ngaqala ama projects ebhola labatsha ama ward wonke enkayi South lenkayi North. Ama ward akhona enkayi South angu-16 enkayi North angu-14. Saba lama finals ethu enkayi Center. Ngase ngincedisa njalo izikolo zonke ezenkayi ama primary schools angu-88 kumncintiswano yabo kuthiwa yenkayi district ball games kugoqela i-basketball, netball, soccer, volleyball. Then ngase ngidonata i-building material enkayi primary ukuthi kwakhiwe i-volleyball court, basketball court, netball court lapho kwakusenzelwa khona imincintiswano wabantwana. Njalo ngase ngidonata amabhuku okuthi izikolo ziqale ama-library enkayi South njengoba sonke sikwazi ukuthi imfundo yezwe lethu kukhanya indawo yakithi kukomnyama ubambile. Njalo ngincedise eGuwe lapho engivela khona sebeqala i-boarding school ngabancedisa futhi nge-building material ukuthi bayakhe leyo boarding school.
Umnumzana Jabulani Hadebe udinga ukumela isigaba senkayi South etalele parlamente ekumanyano we-MDC Alliance. Siphinde saxoxa njalo lo mnumzana David Ndlovu odinga ukumela inkulumane ephalamende engwebandla le-ZANU-PF.
Hayi abangenayo abantu bathi hayi kuhamba kakuhle ukhetho umhlangano iba khona njengoba namhlanje besilayo nje umhlangano wobulo minister Mamasuku okhanya hayi iyahamba.
Ususizwa njani emzimbeni ungomunye wabalimalayo eWhite City?
Kuloke kubuhlungu ngoba ngafakwa ithubu lapha emlenzeni eyiyo edonsa ubomvu idonsela kunye umtshina bawufaka ngihamba nguthwele kuba ngcunyana nje kodwa kuba kuyafuta kwesinye isikhathi kodwa kuba ngcunyana ukuyala nje ukuthi ngihambe umangomuda ngiyenelisa uhambe umangomuda.
Ngezinye indlela kuphazamisile kakhulu kunhlelo zakho zokukhankasa.
Kungiphamanise kakhulu ngoba angenelisanga kuhamba ngibonana nabantu njengokufisa kwami njengomuntu otshona ehleli ngikhaya ebuye ezotshelwa ngabikelwa nabantu ukuthi hayi lapha sesenze kanje ngiyabinde sifisela umuntu ngibonane labantu kodwa ngibe lobunzima bonobo kuphela.
Kodwa alubana bethe bakukhetha abantu benkulumane wangena edalela ephalamende kuyini obathembisa khona?
Abantu benkulumane ngisebenze labe kakhulu njengukansilar wabo. Ndingungikansila wenkulumane bengungikansila kawadi 20 kodwa ndithe ndisiyaphetha kwikansila bese ngungikansila wenkulumane yonke ngabantu bonke benkulumane bezesiza kimi ngezikhalazo zabo la maprojekt onke bengiwenza kwadi 20 besebhenefitha inkulumane yonke nje ngoba bayakwazi ukuthi into engangizenzela bona ngesikhathi sokuswelakala kwe-transport ngahamba ngabadingela i-transport ngaze ngabadingela i-Harare ngesikhathi sokuswelakala kokudla bese nginika inkulumane yonke ukudla isifika kimi khonaphana so ngaba thela isibhedlela ngabalethela emakliniki entsha inkulumane i-library ngabakhela isigaba sami sonke ungakhangela amawadi iwadi yami yonke yiyo yode elethara kuyo wonke amawadi koBulawayo. So ngilokhu engithembisa abana ngingakwenza khonokho.
Umnumzana David Ndlovu udinga ukumela inkulumane edalele ephalamende njalo ngowebandla le-ZANU-PF. Kulo wesilisa obulawa ngumkhuhlane wezinso odinga uncedo lwemali engena ku $25,000 ukuze ayekwelatshwa. Uhloniphani Ndlovu uhlala ePlumtree kodwa kavili ngeviki kumele agade aye kobulawayo ukuya kwenziwa i-dialysis. Sixoxe laye uNdlovu.
Ama kidneys la kasebenzi ngitshela kancane so amdingi ngokuthiwa yi-hemodialysis kobulawayo ngisuka ePlumtree twice a week. Lokhu kutho ukuthi nganikwa even i-diet enzima zabe ukuthi ayikwaniseki lokunatha like amanzi ngabe ngingasanathi amanzi any other fluids ngenxa yokuthi kuthiwa nxa ama-kidneys shut down like that kutho ukuthi awusakwanisi kuba lo mthambiso so unganatha uyaba lokuthiwa yi-overload in other words amanzi ayagcwala emzimbeni engasakwanisi ukuphuma ngenxa yokuthi abungathambisi. so ucina amaphapho esesiba immense emanzini analawana ayebegcwele emzimbeni yabungasakwanisi ukuphefumula. And I've gone through that twice plus high blood pressure ngenxa yamanzi ayona lana abesemzimbeni yakhuphuka kakhulu uthola ichaya kubo 270/140.
Usuke wadinga yini okwelatshwa phandle kwelizwe?
Lapha engenza khona i-dialysis bakhuluma labe India, omunye udokotela e-India. Kwasekuthiwa kufunakala a total of about 25,000, which involves ama-travel expenses. Le operation yangkhona lo muntu yena lo ebendonetele i-kidney plus unesi engihamba layo.
Aba ngaba lesifiso sokukuncedisa njengoba usithi kudingakala imali yonke engaka, bengakufinyelela njani, bayifaka nga?
Le account ZG Bank, le account yakhona ithi 4511-731-226-200.
Kuyiphinde njalo.
4511-731-226-200.
Ibhanga yiliphi?
ZG Bank.
Umnumzana Hloniphani Ndlovu ubulawa yizinso njalo udinga uncedo lwenu, lizwile inombolo zakhe zebhanga kwabangathanda ukuphathisa. Ule nombolo njalo zocingo lapha elingamthola khona ezithi 0772-730-355. Ngiyaphina njalo 0772-730-355. Singene kuhlelo lwabasakhulayo silo Mike Wobe we Studio 7.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingu Mike Wobe. Njengalokho engilithembisile ngolwesibili uhlelo lwethu lwabasakhulayo olwe The Connection, lamhlanje silaye umnumzana Khudakwashe Zulu siqhubela phambili sixoxa ngomkhankaso wakhe. Umnumzana Khudakwashe Zulu ukhangela ukuba lilunga ledale lephalamende esigabeni seMatobo North Constituency. Masameni kuye siyezwa okuningi. Khudakwashe, unjani mnumzana?
Ngiyaphila ba.
Right, baba Zulu, sengizwile lapho bengixoxa labanye abantanga bengitshela ukuthi kanti kulomunye umnumzana uKhudakwashe Zulu ukhangela ukungena kukhetho kulomnyaka. Awungitshele ngamafishane ngawe njalo ukuthi ukhangela ukuncintisa esigabeni siphi.
Mina nguKhudakwashe Zulu, umfana oleminyaka engu-32 engizalwa eNatisa. Ngifuna ukunikisa ekhethweni ukuba ngu-member of parliament eMatobo North Constituency. Ngincintisana lamabandla angu-9 ngingaphansi kwenhlanganiso okuthiwa yi-Alliance for the People's Agenda ekhokelwa ngubaba uNkosana Mona.
Awungitshele Khudakwashe, esigabeni sakho bakhona yini abasakhulayo abaningi abakhangingena kukhetho kulomnyaka abaze bencintisana lapho?
Okungimangalisayo akula even lo yedwa umuntu omutsha obelow 40 years ofuna ukuthi ancintise ekhethweni, noma kuba ngukhansila noma ukuba ngu-MP.
Okay, njengoba ushilo wathi akula abantu abontanga abekho ngobuningi babo abazabe bencintisa esigabeni sakho, awungitsheleke mnumzana ukuthi wena njengomuntu ongisakhulayo kuyini okwayenza ukuthi ube lesifiso sokuthi ungene kukhetho lokuba lilunga ledale lephalamende kulomnyaka?
Mina into ziningi ezimbalwanyana ezangenza ukuthi ngibe lesifiso ukuthi ngimele abantu bemadodeni edale lephalamende. Okokuqala ukuthi ungafuna ukunazelela kakhulu emadodeni asila i-development kakhulu, njalo sesihlalele emuva ngoba abafundisi abaningi baseGoli abakho ekhala. Singafuna ukuthi sikhangele futhi emaplazini kunibe abadala izindawo, thina abantu abasha kasinikwa. Ukhangele izibhedlela uyathola ukuthi kathesi ngikhuluma nje njengesibhedlela se-Antlop akula manzi.
Kuyini okwenza ukuthi ubone ngani kuqakathekile ukuthi bakuvotele beshiya abanye?
Njengomuntu osakhulayo iningi labo bona abazali yibo abahluphekileyo, njalo abontanga emafunda labo labanye esasifunda sonke kwezinye izikolo abekho la. So njengomuntu omutha ngisale nyawo ezilula, kumele ngibagidimele abazali ngibavonge ngalokho abasikhulise ngakhona.
Wena njengomuntu ongaphansi kwebandla le-Alliance of the People's Agenda, kuyini okwenza ukuthi ubone ngani kuqakathekile ukuthi abantu izalwane zeZimbabwe ezivotele ubaba uNkosana Moyo?
okokuqala ubaba uNkosana Moyo is a manager by profession. Umuntu ofunde egcile endaweni zemali, wasebenza emabhanga athile, wasebenza ezindaweni ezithile zesikolweni, waba ngulekthara. So kathesi eZimbabwe asisakhangela ngepolitiki, sesikhangelele umnotho welizwe. Yikho ngihamba ngikhampena ngithi abantu kababone umuntu okwasebenza ekhampanini, ababone umuntu okufundele umsebenzi wokuthi alethe izimali.
Asikuzwile mnumzana. Right, qhiba uhlelo mnumzana, usitshele ukuthi nxa abantu befisa ukuxoxa lawe mayelana ngomkankaso wakho bangakuthinta kanjani.
Mina abantu bengangithinta kunumber zami lezi ezithi 0776103234. Ngila i-Facebook page yami ebhalwa Zulu Kudakwashe Matobo Not Conscience Member of Parliament. La ku-Twitter bangangithola ukuthi Zulu Kudakwashe.
Ayisikuzwile Kudakwashe, ngiyabonga kakhulu, bekuhle ukuba la uhlelo.
Nami ngiyabonga.
Hayi, mthwakazi omuhle limzwile umnumzana uKhudakwashe Zulu kwanele kwalamhla. Mthwakazi omuhle, masidibane ngeviki ezayo. Owalivalisayo nguMike Hove, libe leviki elishuke.
Sibongeke uBig Mike ngokusethulela uhlelo lwabasakhulayo. Siqhubeke singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Silejahe elidala uGibbs Dube.
Kangelo koko bethu namasiko, babethethela amadlo, begcina amasiko wethu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sike sithi sikhumbule kwakudala. Lamhla-ke sikhuluma ngalokhana abantu babekusebenzisa emakhanda, ikakhulu amantombazana, kuze kuthiwa usebenzisa ilitshe ukuthi alungise inwele, agcobe la kugcobayo, abe muhle, abukeke kube njeya. Ukuthi ngiqoke lolu daba ngilo baba uEzra Jesus Banda ukhona ngale kwele Bhilitane, ngiphinde ngibe lo mama usakhile line uMadube kwele Botswana. Baba Sibanda, kunjani?
Ngiyaphila kunjani mnumzana Dube?
Hayi, ngiphile kakhulu. Kunjani eBhilitane?
EBhilitane kuyatshisa nje, kasigqonga lolu, ngithela ukabhudula nje.
Ye, Madube kunjani eBotswana khona?
Hayi, uTswana kuyagodola.
Ye, sisakhumbula kudala Madube sibili laphana abantu besebenzisa amatshe emakhanda. Pho ukuthi fahla nje usitetu babesenza njani?
Ngibingelela abalaleli bonke abe-Studio 7 labantu abalandela into zamasiko. Ngikhumbula sasengumntwana ilitshe wakwanisa ukuthi ulitshise eziko, libe lilitshe esibile elitshisayo, lingatshisa litshisa litshisa kakhulu, ubusuthatha ithawulo emanzi ubusulikhipha kwamphana ubulokhu lizwe ukuthi alitshise kakhulu, then ubusuphonga ulitshitshiliza phezu kwenene, ulitshitshiliza inwele zazitshintsha zibe straight. Singaba straight isibilikelo songanithiwa uphemile wafaka umuthi o-SQ ukuthi inwele zilokhu, kodwa yabo ungafakanga lutho. Uphinde ubusugcoba, sasigcoba sometimes sitogcotsho i-okikhungu oil kumbe umfuma kumbe zihlale zinjalo zingugcotshi vaseline. Ufica umuhle sibili inwele zakho zizinhle okunye kungela nje problem, sihamba zinjalo impili silala sivuka sibili, umuntu noma ekubona athi uphemile kodwa upheme kuhle kake, sasiphema ngelitshe. Umuthi wenwele wawusadula vele, wawungeke uphonge ukuthiwa uwuthengile, njalo sasisemakhasa singakabikwazi into zokuthi umuntu uyathenga umuthi wenwele aluze inwele. Sasikwazi ukuthi uyatshisa ilitshe ugcobe inwele ube muhle, njalo kwasekusenje amankazane sasesikhangele ukuthi sesiseduzele ukuthi sikome. So yayiyinto enhle kakhulu.
Ye, tshisa uyakhuluma Madu.
Ngangibona okulo udadewethu wayenje encedisa abadala, ngangibona efaka lapha ilitshe elize libebomvu elifake eziko laphana lingaba bomvu laphana-ke, aselikhipha bambe ngethawulo emanzi, aseligcoba-ke amafutha akhe, amafutha lawo esithe ngafaka lokhana-ka othiwa ngumfuma lokhunye wanxayengela mfuma, wayithatha-ke lani ivasile leyo othiwa yisheli inkalakathi egabhalana, abhica bhice-ke ekhanda basethatha-ke ilitshe leliyana elibhodisa. Libomvu linjana, kodwa into yakusenzakala ukuthi kokusiwa enhlanhla enkulu babengatshila abantu, babezenza kahle ke konke langemuva azenze kuhle inwele zakhe zigcine sezingathi zicakele sezizinto ezilungisa. Sethatha-ke ikama yakhe liyana sezidonsa sezisiba zinhle sezibopha.
Ngithemba ukuthi Madube abangakwaziyo khonokho, so bathi lalikwenza njani ukuthi umuntu engatshi, oligama ulenzeni lizo?
Hayi, uvele ngesikhathi kusasenza kusiba careful, vele wawungekuthi wawu-either ithawulo yiye ingatshisa, ingatshisa ithawulo futhi wawuubeka phansi uyayithambisa futhi ukuthi ingawutshisa ezandleni, kodwa ilitshe ukuthi likutshise ekhanda, vele lokho sasingakwenzi. Lalibhoda kuhle Dube, libhode kuhle konke emva kwendlebe lapha kuhle smart, uzuqede kuthatha ikama yakho ukame. Ngesikhathi sangibona futhi sasisebenzisa i-Afrocam lezi ezakudala lezi, sasisebenzisa awufithi usumuhle isinwe zakho zi-straight kumbe ziyafuqelwe emuva zibe yi-pushback yizo kumbe ziyekelwa zinjalo zi-straight kodwa zingani zimbambathiwe zaziba zinhle uvele ungabi ngitsho le problem ungatshi impilo ihamba nje kukuhle konjalo
zazibuya zichuchume zichuchume inwele zabosisi lezi odadewethu bangcolisele imqamele imqamele icina igcwele amafutha ngoba inwele zakho zahle zigcwala amafutha kakhulu
konapho-ke jesa nxa sikhuluma ngakhonokho khathesi-ke bayafaka futhi lakhonokho amafutha akukunukeli inxa umuntu wesilisa
lokho kukhona lokhu bakithi kwenza endlini kuhle kubambe la nxa bezilungisa omama lapha ema-bathroom lapha begcoba le mithi le bakithi kutshaya emakhaleni yikho nje-ke ukuthi uyabona-ke ngokuya kwezikhathi omama abaningi basike sesiba le nye umkhuhlane engaqondakaliyo ngoba into abayifaka kakhulu ekhanda lapha amafutha la angazaleki ukuthi ngangapha ayalimaza hhayi ungavele ukuthi ucambalale la eseceleni kwakho khona bavele kuhle kubambe endlini yonke yikho nje omama abaningi indaba sasakhuluma ngayo dube kudala kuthi balale beqhiyile besaba khona ukuthi baya bezanukela obaba
madube nantodaba kolapho
ye kunjalo kodwa mina ngikhulumela kweyami isayidi hhayi kulezi suku ezami inwele ziyisintu angilami uthi engiwufake ekhanda ngiyangithile nje ama-dreadlock sometimes but hhayi angifaki any chemical ekhanda ngingathi ngiyagcoba nyabe ngicobe yona amafutha enwele amafutha njengabe ngaliva clean but
uyakuvuma yini maduwe uyakuvuma unabanye bakho-ke kuyabe sokunuka khonaphana-ke endlini nempedeni
sizaqhubeka ngodaba lolunga eviki ezayo ngithathela lelithuba ukuthi ngibonge-ke usakhile liline umadube khonangale-ke kwelobotswana ngibonge njalo-ke u-Ezra Chisa Sibanda khonangale-ke ebhilitane olivaleli semoyeni ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilale
Siyabonga jahelidala ngohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sokuyisikhathi sokuvuselela umoya. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomo, ngizibongelela kubalaleli abalaleli.
Usiphathele uphi umbhalo?
Namhla ngiphethe umbhalo obizela abantu ekwazini uNkulunkulu ukwenzela ubana izinto zabo abazenzayo ziphumelele ngoba bengaphansi kwephiko lwakhe yena uNkulunkulu uqobo lwayo. Ungavula iTestamente elidala kusukela kuGenesis uze fika kuMika uyananzelela ukuthi uNkulunkulu endulo wayehamba nabantwana baka-Israyeli wayebanakekela ebanika le milayo okwakumele bayilandele ukwenzela ukuthi impilo yabo ibe yimpilo engcono hathi impilo yomphefumulo kuphela kodwa le nihlala kahle besahamba ezweni wayefisa ethanda eloyisa ukubana abantu bakwazi ukubana uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba uNkulunkulu ophethe konke okukhona ezulwini phezulu emhlabeni phansi ngisho lasemanzini embali wayememezela-ke ebantwini njengoba esamemezela namhlanje ukuthi abantu kababuyele kuye njengoba sizabona encwadini yezikhronike zokuqala esahluko ngu-14 vesi lika-7 uthi uma abantu ababizwa ngegama lami belalela besenze ngikufunayo mina Nkulunkulu ngizakuzwa ngisezulwini ngilungise inhlalakahle yabo ngenye indlela uNkulunkulu uthi abantu bangathembi amandla abo wodwa ngobana amandla omuntu ayaphela uthando lomuntu luyaphela umbono womuntu kwesinye isikhathi uyaphipha kodwa uthi yena unguNkulunkulu obona konke okwenzakalayo libuye lithi iBhayibhili okhangela u-Israyeli kakhubeki kaciyozi kozeli abahamba lo nkulunkulu bayakwazi ukubana impilo yabo besahambe emhlabeni ilako ukuba ngcono okuyikuthi ngabe bonke abantu balalela ilizwi likankulunkulu ubudlwangudlwangu lo esibubonayo inkulumo ezibolile esizizwayo ngabe kaziyikho ngoba liyasho ukuthi ibhayibhili lithi ukwazi unkulunkulu kuyikuqala kokuhlakanipha nxa singamazanga unkulunkulu ngithela konke lokhu esikhangelelayo fanela ku sengisho lokhetho lolo olukhona kuza bamandlwani nje ngobana uNkulunkulu yabe ngekho phakathi kwakho uNkulunkulu kabe yiyona nsika yokuphila kwabantu abantu ngamunye ngamunye njengendeni njengesizwe njengezigodi bake bahlale phansi bazihlole bamnquze uNkulunkulu angene phakathi kwabo izinto zabo ziyakuqonda akumangalisi ukuthi kwesinye isikhathi izinto zonke zikhona abantu behluleka ukuzihlanganisa nje ngobana uNkulunkulu yabe ngekho phakathi kwabo abantu bangabayanga kodwa ilizwe linothile abantu bayalamba kodwa izulu liyana okunye kubangelwa yikuswelakala kukaNkulunkulu phakathi kwabantu uthi-ke ngibizani lingimemeze libe ngabantu bami ngibe uNkulunkulu wenu nginanza kuzwa ngisezulwini ngililaphele ilizwe lethu ilizwi lithi asibuyeleni kuNkulunkulu kukho konke esikwenzayo uza kusilalela asoze sidanise ngoba uNkulunkulu unjalo izolo unjalo namhlanje uzahlala njalo ukuze bonginaphakathi
akuyiphethe mfundisi
asibongenini baba nkulunkulu oyingcwele dalwezulu nomhlaba onongethulwa lutho wawubumba umhlaba ongancediswa muntu lokwenzayo kakudingini awufuni mali ufuna ubana iintliziyo zethu zivume ubana wena unkulunkulu wabo unkulunkulu ungusomandla wasemandleni kawehlulwa lutho uyasho njalo sikulinge sibona ukuthi awusozosenzele lokho esiyabe sikucela na ngiyakucela ke jehova ngikhulekela abazalwane abakholwayo abangakholwayo abanye basezinhlungwini abanye badungekile emoyeni kodwa ngomoya wakho oyingcwele ngamunye ngamunye lapho esikhona singalimemeza igama lakho uyehla wena ngomoya wakho oyingcwele usilungisele izinto kodwa lokade sithi sizakulungisa njani sibone sekulungile ngoba awehlulwa lutho wena uNkulunkulu oyinqaba uNkulunkulu othulisa umoya uNkulunkulu ovala uvule izulu iba nathi-ke thixo ngomhle ikakhulu kulezi nsuku sizikhangele ukhetho oluzayo ukhetho lolu sasilunikele esandleni sakho thina silandele ngemuva wena phambili sihlale lathi sibusise ngegama likajesu kristu ngiyabuleka amen
amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo siyabonga
hayi ngibongile lam uNkulunkulu asibusise sonke
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thande Kozintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Singene kwezemidlalo sikhangela impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe lamhlanje Highlanders 1 Triangle United 0 Ngezi Platinum 1 Dynamos Dimbare 0 Chicken Inn 1 Mutare City Rovers 0 Herentals 1 ZPC Kariba 0 amadodana ase wisile besiqhubela ke uhlelo lwethu ngengoma yemnandi ingoma yokholo sidlala lamhlanje ekulilanga lesonto ukuziqhiba sikhangele ebezihamba phambili. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ukhuthaza uZulu weGweru ukuthi avotele yena ngomvulo ngelanga lokhetho. Kwanele olivalelisayo ngentungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.